go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 19 Nhlangula 2019 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlangothi ezijeneyo zempilo abagoqela abamawandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo bebethe gwaqa emhlanganweni wokuhlaziya izigaba zomthetho womtshado ezilakho ukuvumela ukuthi abantu bahlalisane kungela mtshado. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Bhilithani zithi ukubaleka kwele Zimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela kwele Ngilandi kwaziphakamisa kakhulu. Kuthi ke umsekeli yomkhokheli weMDC umnumzana Tendai Biti uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhlutunelwa intambo zombuso ngamasotsha njengomnumzana Robert Mugabe nxa engaphuthumanga walungisisa udaba lokutshabalala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlangothi ezijineyo zempilo abagoqela abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ezijineyo bathole ithuba lokuxoxisana lomeli wenkulumane edalela eParliamente engowebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa umnumzana ucacaphulo ngomthetho ngezinye zezigaba ezemthetho womtshado ozavumela ukuthi abantu bahlalisane kungela mitshado njalo babelane impahla xa lapho sebesehlukana. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ingxoxiswano le eqoqwe ngabenhlanganiso yamabandla ezokholo e-Evangelical Fellowship of Zimbabwe, EEFZ, kanye le-Citizen Africa Foundation, ibihlose ukwabelana ulwazi ukuze uzulu azwisise okumunyethwe ngumthetho lo. Ngomthetho omutsha lo, umasihlalisane usezavunyelwa, lo tshadileyo uyavunyelwa ukuba abe lo masihlalisane ngokusemthethweni, njalo inengi libona lokho kuzadiliza imitshado eminengi. Inengi likhanye lingavumelani lakho lokhu bethi sekuzadala ukuchitheka kwemizi eminingi. Kuthi ke abatsha bathi abasaboni isizathu sokuba batshade bona belakho ukuthi bazenzele umasihlalisane ngokusemthethweni. Umnumzana kucaca phulu omele inkulumane edalela eParliamente ekubandla leMDC uthi kukhona okuhle ngomthetho lo.
Ukuthi zikhona izinto ezinhle ku-Marriage Act. Ayisavumeli ukuthi abantwana abancane abaleminyaka engaphansi kwe-18 kuthiwe bachadile. Libendisi sekulicala. Izinduna sezivunyelwa kathesi ukuthi labo lazo zichadise. Sekuthiwe sekuzavunyelwa ukubana kuthiwa yi-civil partners, okusho ukuthi ngumasihlalisana. Ingozi ebonwe ngabafundisi lapho ukuthi sekuzakuhlupha kuhlukuluze labo abachadileyo. Uzathi uchade lo muntu uhlezi layo uthole ukuthi usengene kokunye kunoko kuthiwa ngumasihlalisana, i-civil partnership. Isimanga nge-civil partnership kuthiwa ungangena kuma-civil partnership kumbe angu-10 kumbe angu-20 akulandaba kulanami. So ngezinye indlela sesivumela abantu abangekho emtshadweni ovumela omama abanengi ukuthi bangene emtshadweni ovumela omama abanengi.
Umfundisi uReverend Milson Ndlovu owenkonzo yeBrethren in Christ Church uthi ubona lokhu sokuphambana leBhayibheli.
Ngibona ukuthi lokhu kungaqondanga ngendlela yokuthi yalimaza ama marriages akhona kathesi, futhi okuyinto lokhu akusiyo marriage vele, ehe, yikho kuthiwa ipartnership. Kuthi nganje kuba le section yakho somewhere else okuyakhulunywa khona ngama partnership, lama principles of partnership that has nothing to do with marriage. Angithi so marriage kumele ihlonitshwe ngabantu bonke abangena kuyo, labangaphandle bayihloniphe i-institution ye-marriage, ingavumeli la ama-partnerships akhona.
Umnumzana Kilton Moyo ongumqondisi we-Citizen Africa Foundation uthi kakuqale kukhulunyiswane lozulu kabanzi ngalumthetho.
ngiyakhuthaza ngebill leyi entsha eproposal ayimbi yona ngokwayo isikole inhle uhlupho nje ngoclose 40 nguye esikhala ngaye asikwazi ukuthi uvele ngapha udingani ngoba ngolwalo uclose ofuna ukulegalize ukuchaya amabhodo at the expense of ama marriages so nxa siwukhangele thina sibona ingane kuzasidalela uhlupho oluningi ukudiliza imisi lokudiliza imitshado yabantu esikhala ngakwe sidinga ukuthi nje icubungulwe kuhle yazisuswe kuhle kumbe vele kukhitshwe yonke isection engabi khona
umthetho lo omutsha uvumela ukuthi abahlaliseneyo babelane impahla nxa omunye esefuna ukuphuma ekuhlalisaneni kwabo ngalokho osakhulayo uNokuthula Nyathi uthi yena akasaboni indingeko yokuchada xa elakho ukuthi athole inzuzo zomuntu ochadileyo yena ekumasihlalisane
This new marriage act bill njengomuntu omutsha ngisala ngizuza ukuthi at the end of the day what's the point of getting married nxa ngiyakwanisa ukuthi ngithole ama benefits okungachada okuchada but ngingachadanga and I protect anyone because it is a promoter ukuthi abantu bebe ngama gold diggers one promote ukuthi khona khona abafazi lamadoda abachadileyo bebe labangane outside of marriage so kugcina soku affect immorality yethu as a nation and what we stand for as Zimbabwe
umzana Christopher Munetsi ongumcebisi kunhlala kahle yemuli uthi yena okumxaka ngamandla ukuthi uma sihlalisane ubanjwa ngcono kulochadileyo
ngithengisa into le kimi iyangixaka kakhulu ngoba ifakwe ngaphansi kwemgomthetho owokuthatha marriage act but I school marriage khona ngokwakho ngokobungani ngobungani but okusokungixaka ukuthi kutreatwa even better than i marriage angithi so which is going to cause ukungahlaliseki phakathi kwama marriage esilawo ngoba kuzo actually kuzobulala ama marriages esilawo
Abakunhlangothi ezijiyeneyo zempilo bathole ithuba lokuxoxisana kanye lengcazelo kuphulu olilunga ledale lePhalamende njalo eligqwetha empilweni ngokuguqulwa komthetho wemichado lapho osokufakwe isahluko sokuthi uma sihlalisane abe semthethweni Abangene umhlangano wanamhlanje bavumelane ukuthi lokhu okukamasihlalisane kukhitshwe kuvele kungabi khona kulumthetho Uthi abacebisa imuli bakhala ngokuthi masihlalisane uphathwa ngcono kulochadileyo inengi likhanye lingathakazeleli indaba kamasihlalisane bethi sekuyikuchitheka kwemizi njalo sesilahlekelwa yibuntu bethu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kweleBritane zithi ukubaleka kweleZimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela eNgilandi kwaziphakamisa kakhulu ngoba sezisenelisa ukufunda lokuthola imisebenzi yokuzinakekela njalo bayavumelwa ukusebenza kukanti ke abaningi sebeyakhile sebeze belemuli khonale. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolu daba.
Ukucela ukuba isiphepheli bekuyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kweleBritane. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye lokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lilian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisa ukwenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli. Ngahlala isikhathi eside. Izinto zingalungele uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga khona manje ngihlalele ngilabantu abamathathu ngizendele ngibonge njalo ukuncediswa ngama refugee councils impilo yami sitshintshile njalo sengilabo sengathola izihlobo ezingabo makhelwane abavele emazweni achiyeneyo kunye labakhona lapha belungu
umnunzana Themba Jo Omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumende weBritane umtshayela ihlombe.
Kumele simbonge kakhulu uhulumeni kaTony Blair ngokusamukela thina maZimbabwe ukuthi sihlale kulele. Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe ngafika lapha ngamukeleka kuhle ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa sengile moli yami khona bangathatha unkosikazi ngwase-Uganda sesilabantwana bangu-4 sisihlalele khonapha
unkosazana Beauty Ncube osehlala edolobheni le-London uthi ukuba eBhilitane kumphuculeke kakhulu.
Ngafika kwele-Bhilitane ngo-2004 ngacela ukuphephela. Baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-appeal yami. Ngawathola ke amaphepha ngo-2007. Ngasengena esikolo njengomuntu owayengafundanga. Ngagcina sengifundela ukuba ngunesi. Kunjenje ngingunesi. Sengendela ekhiweni. Njalo ngilabantwana ababili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Loba nje kungayisibo bonke abacela ubuphepheli abahlukunyezwayo, iningi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba yisiphepheli. Kodwa-ke kulabanye abathi bangawulandisela ababhekana lakho okwabenza babaleka elizweni, lawe uhle ubone ukuthi lolu asilodaba lokuzicandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwa ibunzima bokuhlunyezwa waze wadlwengulwa.
NginguNomsa Dube ekhaya ngibuya eGogwe ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngama-youth ezanu ngabalekela kwele South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngayo kwele UK. Bangifike e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right. Ngangeke ngize ngisebenze, ngangeke ngikwazi ukuthi impilo yami yakuphi. Bengizoba nje into oro bebezothola kwendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli so mbabone ngathi nampa sebesiza. Sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwelengilandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Sengisebenze leziphepheli ama-refugees labantu abadinga ukuphephela kwele Britani kweminyaka eyedlula amashumi amabili ngebandla le-Right to Remain lale-Raw Zimbabwe. Kuleli viki sinanza i-Refugee Week. Ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana. Sizaqhubeka sisebenza labo ke bona labo ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo abacela ukuphephela kwele Britain baphiwa le ncwadi zokuhlala kwabasiza kakhulu empilweni. Sabangena ezikolweni, abanye basebenza, njalo abanye bagcina izihlobo nabangane ekhaya eZimbabwe. Kodwa kasibo bonke abenelisa ukuthola lezo ncwadi. Sikhona isilinganiso sabantu esithexaxa abangenelisanga ukuzithola lezo ngwalo, abantu bangafunyona baphindiselwe ekhaya, abanye babo behamba bekhala kabuhlungu ukuthi sebebiselwa emlonyeni wesilwane abasibalekelayo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Umsekeli womkhokheli we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa, umnumzana Tendai Biti, uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhluthunyelwa intambo zombuso ngabebutho njengalokho kwenzakala kumnumzana Robert Mugabe nxa engaphuthumanga walungisisa udaba lokutshabalala komnotho. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Umnumzana Biti ukhulume amazwi la ese-Washington DC khonapha eMelika izolo kumbuthano kwethula ugwalo alulobela abanye abathathu abagoqela owake waba ngumongameli wakwele Nigeria umnumzana Olusegun Obasanjo olulesihloko esithi Democracy Works Turning Politics to Africa's Advantage. Ugwalo lolu luhlaziya ukuqakatheka kombuso okhululekileyo kuntuthuko yezwekazi le-Afrika njalo ubiti lo Obasanjo balubhale bebambisane lomlobi wakwele South Africa umnumzana Greg Mills lomnumzana Jeffrey Herbst ongumlobi waseMelika. Ubiti uthi ukufuthelana okukhona eZimbabwe phezu kokonakala komnotho kungabangela ukuthi uMnangagwa agenqulwe libutho kungabi indaba zalutho ngoba ekhanya esehluleka ukulungisisa indubo ezihlupa uZulu kumbe ezichaya indiva nje.
Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nokuti kadzadaro muchave nezvirizvongwama muchava neimplosion muchave kana imwe kucha inoitika
nxa udaba lweZimbabwe lungaphangiselwanga kuza kuba lengxabangxoza. Uhulumende angahluthunelwa intambo zombuso njalo kumele sikhulumisane. Umkhokheli wethu ku-MDC umnumzana Nelson Chamisa kumele abe khona la kulezi nkulumo.
Vachamisa vanofanira kuva vari patable, MDC inofanira kuva vari patable, iye Masonto anofanira kuva vari patable kundiwo mapato mahombe muZimbabwe.
Lanxa ugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lusithi isilinganiso sokukhwela kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo i-inflation sesikhuphuke safika ku-97.85%. Umnumzana Bidi uthi i-inflation kudala yafika ku-500%. Uchaze eleZimbabwe njengelinye lamazwe ezwekazi le-Afrika abuswa ngontando kayiphikiswa ndawonye labo-DRC lamanye amazwe alokhu ebuswa ngamabandla alwa impi yenkululeko. Wengeze wathi ikusasa lezwekazi le-Afrika libuvilibana kundaba zombuso wentando kaZulu ngoba umbuso ongcindezelo ukhanya udlondlobala hathi emazweni ase-Afrika kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele.
So how do we make democracies think?
Ubiti uthe ukuze umbuso okhululekileyo ugxile eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba kulesidingo sokuthi ohulumende bahloniphe amalungelo oluntu kanye lemithetho yabo egoqela isisekelo sombuso kumbe iconstitution. Ebuzwa ngomunye obesemhlanganweni lo ukuthi abasakhulayo bona balomlandu bani ekuqiniseni umbuso wentando kaZulu umnumzana Bidi uthe inkulu indima abamele bayidlale. Wengeze wathi ukuze abasakhulayo laba babambe iqhaza elikhulu kundaba zentuthuko yamazwe abo kumele uhulumende babo bagxilise inhlelo zenotho ezizabaphathisa baphakame bame ngezinyawo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo umnumzana Mills uthe ucwaningo abalwenza ngesikhathi beloba lolugwalo lwaveza ukuthi abantu bamazwe ase-Afrika abafika kusilinganiso sokungamachumi posi ayisikhombisa ekhulwini i-66% bafuna umbuso okhululekileyo i-democracy. Wengeze wathi esikhathini esinengi lapho okuba lokudlelezela kukhetho ubuqili obunengi benziwa ukhetho lungakenziwa kuthi mzukwana welanga kube yikuvala nje abantu amehlo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi uNtungameli Nkomo.
Kunjalo nje uNtungameli uphinde waxoxa lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule ukuze atsho umbono wakhe ngamazwi kabithi ukuthi kungaba lokunye ukugenqulwa kombuso ngabebutho njengalokho kwenzakala kowayengumongameli Robert Mugabe.
bezivumanela nje ukuthi nga ekhuluma khona konke umbono wakhe nje akwalela ukuthi umuntu la yomunye lomunye umuntu bamele uyaphupha nje ezenzela abantu bayayazi into eqondileyo ngobunengi babo abantu bezimbabwe bayakwazi abathatheki nje abathatheki ngezinto ezilula nje umlilo wamaphepho njengawona lo singakhangela singamele ukuthi umumo lo ukuthi umnankagwa udale umumo umahluko omkhulu kuleli lizwe khona ukuthi sibili avule amasango ukuthi kusebenzeke elizweni kube nokukhulumisana okukhona yazi abantu ukuthi bafumele befunde ukukhuluma iqiniso lokuthi bathakazelele uhlelo lwengcono olukhona lukhona phakathi umbango vele emcingamela kuzokuphele lathi labanye abantu abaphetheya ngale ngendaba yomhlaba le elende naleyo ukuthi abantu baqala kube lokhu kubuhlungu ukuthi bebefaka izipala lapha lalapha kanti umnankabo akwenzileyo okubi ukudeserve ukuthi bebele kube clinger onto ama-sanctions kuyini akade indaba bengathi kade somgabe sehambile asike simsupporteni umnankabo asiboni ubike lalo okhuluma ngokuthi ngesikhathi se-inclusive government amakhiwa lana ayesinika imali lapha ngenxa yokuthi babekhangele ukuthi babonakala ukuthi i-MDC yenze kuhle isingene kurhulumente womanyano balisupportela khonoko kuphela kulanto eyenzakalayo emangalisa ungambala ukuthi yiphi into eyenzekwayo ngese-inclusive government aphandle ukuthi kule mali yayibuya ivela ngaphandle
i-inflation uhulumende athi iku-97.85% isikhuluma nje ubithi uthi amafigures aqotho ngakuthi inflation siyadlula ku-500%. Singamphikisa yini nxa sikhangela ngiphe umzekeliso wesinkwa ukuthi sikhwele kumaviki amabili asanda kwedlula saya ku-350 namhla sesikhwelile njalo sesithengiswa nge-$6.
IZimbabwe kayina mali yayo. Inflation le sikhuluma ngayo siyimeasure ngani IZimbabwe ngala currency yayo. Ikarenzi yayo la IZimbabwe le paper kumbe ngathi i-bond i-paper i-bond paper yesilala sila mali IZimbabwe imali ikhuluma nge-US dollar le rand landale lokho lasho mali lokho imali into nje esiphambanise inhlelo kuphela engasiyo mali esingeke sikhulume ngayo
umnumzana believe gawule lilonga lezano PF lapho ke limuzwe ixoxa icingwane lonto ngamile inkomo we studio 7 ekobulawayo Live Talk lamhlanje uhlelo lapho isiphatha khona indaba zabeZimbabwe asebehlala emazweni olwe diaspora forum siphatha udaba lukahulumende oseqhatshe inkampani yemelika yokumncedisa ukukhankasela kwesulwa kwezijeziso zenotho. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqula labacubungula ukudutshulwa kwendizamtshinayo kwele Malaysia eyayithwele abantu phose abangamakhulu amathathu kwele Ukraine ngo-2014 libikwa selifumene ukuthi kulezizalwane zeRussia ezintathu lese-Ukraine esisodwa ezaphatheka kule ingozi. Abane laba babikwa beyibo abasebenza labadubula indizamtshina yeflight MH17 ngesikhali semisile. Kuthi ke abasebenzisa ubulembu be-internet bamukele ngenjabulo ukulungisiswa kobulembu kwele Ethiopia ngemva kokuvalwa okwensuku ezithile sokube lokuphanjaniswa kwabo ngemitshineni yokwamukela amagagasi. Okweviki yonke izigidi ezedlula ezilishumi lanhlanu, 15 million zabasebenzisa lobo bulembu bezingenelisi ukusebenzisa okweviki yonke. Abenhlanganiso ezijiniyo zempilo abagoqela abazali abakuhulumende labenhlanganiso ezichiyeneyo bahlangane lamhlanje ngenjongo yokwabelana amacebo ukuthi balwise udubo lomonakalo odalwa imicimbi yabasakhulayo abayibiza ngokuthi ngamavuzu parties esidumile edolobheni lakobulawayo. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo uqoqwe inhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association imanyane labe Betterment Foundation, ibulawayo City Council kanye logatsha lukahulumende olwe Youth Arts and Creation. Abantu babuthane eLarge City Hall bebonisana kanye lokunikana amacebo ukuthi bangenza njani ukuthi bavikele intsha ukuthi ingachaphazi impilo ngokunatha utshwala, izidakamizwa kanye lokuya emacansini bebanengi emcimbini abayibiza ngokuthi ngamavuzu parties. amavuzo imicimbi eyenziwa ngabasakhulayo nxa izikolo zivalwa lalapho sezizavulwa. Unkosikazi Sinqobile Ndlovu Tematema owenhlanganiso ye Junior Chamber International kobulawayo uthi kuningi osekukhulunywe ngodaba lwemicimbi le.
So kulezinto eziningi ezikhulunywe about indaba le yamavuzo. So okwenzakale namuhla kuyasincedisa ukuthi sibe le comparative baseline. Xa sesenzile research sesizabuyela back to izinto eziphume ku forum lay bese sibona ukuthi kuyafanana yini lezinto esizithole ku research kumbe umehluko ungapi. Khathesi ku forum abantu bakhulumile ama proposed interventions, but through research yethu sizaphuma maybe lamanye ama interventions, so sizahlanganisa konke and hopefully sibe lombono towards a sustainable solution.
Unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo weBupra uthi ukhangelele ukuthi baguqule impilo yabantwana njengabazali kungumlando wabo.
Esikhangelele ukuthi siguqule impilo yabantwana bethu ngoba ivele phakathi kobunzima. Kodwa phakathi kobunzima abantwana ayisibo abalomlando kakhulu. Abalomlando kakhulu yithi abantu abadala. Yithi esithengisela abantwana ama-drugs ona la akhulunywayo. Yithi esilabe izindlu ezihaywayo zisetshenziswa ukuba kube ngamavuzu party. Ubona yona limithi ebengikhuluma ngayo engutsheni. Iphuma labantu abadala engutsheni bazoyithengisa bayithengiselana abantwana. Lama-drugs ona la athengiswa ngabantu abadala. Sithanda imali kakhulu. Uhlupho lwethu esulalo yikuthi sithanda imali, asinandlela, asibekezeleli indlela yokwenza imali ngendlela eziqondileyo. Yithi abadala esingenzi kuhle. Wonke umuntu omdala ngendaba yama-drugs lamavuzo parties is to blame ngoba asizange sima eqinisweni ebantwaneni bethu. Ngithanda indaba ngoba iso one.
Unkosikazi Chabalala uqhubeke wathi amapholisa lawo akancedi lutho ngoba yefumbathiswa lapho kuthe kwadingakala ukuthi abophe abaqoqa imicimbi.
Okunye futhi okwenzakalayo kakhulu ngamapolisa, umthetho kawukho, amapolisa agangela corrupt, ayathengwa ngezimali, babotshwa abantwana. Umama yena lo umahadebe adize, uyazidizela nje, adize ukhangele, so uyangeke uhawule wena usithi uyabanjwa. Baphiwa ukudla badla, amapolisa awenzi kahle ngoba yibo esibathembile ukuthi bo abangacontrola, abangavala konke lokhu ngoba yibo phela ababamba umthetho. Nginje ngaze ngimama lo ngimbone ngimbambe ngimchaye ngimthini yime ngicela ngapi ngiseje njoba sicho kathe suthisa saphilo suthethe ye 10,000 yisenda brothers lapha ukuthi isenda lo what ngoba sakhuluma uthi umama lo uthengisa ama drugs endiyathengisa ulokho ekhona ehlala khona apho ewathengisa kathuthanga izakhamizi zazimtshelile zatshela lo mthetho uthi uma hadebe kasuka edinga indawo kwenye indawo sithe sicela ama police athaso zasuka.
Umbalisi obekulumhlangano umnumzana Mlungisi Ncube uthi sekunzima ukuthi labo benze umsebenzi wabo ngomthetho osukhona.
Challenge esikhona these days ukuthi singathi thina umthetho kawusavuma ukuthi senze kuhle umsebenzi wethu ngoba uchayo savunye. Ungazama ukukhuluma lo mntwana umkhuza the next thing uya kureport emapholiseni ukuthi sengichayiwe sengithethisiwe. And enye challenge ekhona ukuthi abazali angazi ngithi umbe abasengabazali bakudala ukuthi sebenakekele abantu abakuthi umntwana engaze be le problem efuna ukuthi sikhulumisane kwese sikhathi ababiza ukuthi babuye lizokhuluma bathi ababuye kuyathiwa adilani lakho khona ngapho. So at the end kasakwanisa ukuthi sikhulume sibonisane ukuthi abantwana singabenza njani. So yikho sesihlangana nama problems anje abantwana sebesilahlekile njengamateacher singazi umbe abadala lokho.
Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukukhathazeka kakhulu ngalokho okwenziwa yintsha ukuthi bazidlalisela ikusasa yabo eqakathekileyo ngokusebenzisa izidakamizwa kanye lokuya emacansini bebancinyane ukuthi basengozini yokubanjwa imikhuhlane eminingi. Bakhalaze kakhulu ngokuthi umthetho kumele udlale indima yawo ngokuqondileyo ukuze basindise impilo yentsha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Sesifike-ke emaphetheleni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa-ke singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo namhlanje. abenhlanganiso ezehlukeneyo labenhlangothi ezijeneyo zempilo abagoqela abazali labakahulumende labenhlanganiso ezijeneyo bebethe gwaqa lamhlanje ngenjongo yokwabela namacebo okuthi balwise njani udubo lokumonakalo odalwa yimicimbi yamavuzu. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesayo, Praxitus Jeremiah. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.